Ungqoqo ayenze lana umsakazo. Umnumzana Kudakwashe Hove ingcwethi kwezemthetho uthi ngokuphuma ezindabeni njalo ngokwazi kwakhe bekungela sizathu sokuthi isicelo sikamfundisi Maware sidluliselwe phambili kusasa.
Nami ngubone emaphephandabeni and kuzo zonke izitori kumbe ama-articles ebengiwabala bekungela sizathu esibambekayo esingakhanya ukuthi yindaba kudingakele ukuthi i-bail hearing kaMawarire izwakale kusasa instead of lamuhla. Umanji uyakwazi ukuthi ethi yena usalungiselela ukuthi kuzwakale kuhle icala likaMawarire kumbe ebalise nje ukuthi kumbe kakatholi amaphepha afaneleyo.
Uhobe uphinde wasolwa ukuqhubeka kukaMawarire evalelwe ejele eleChikurubi Maximum Prison.
Ya, i-news esizitholayo ukuthi lokhu ekhonale ku-Block D. I-Block D yiyo okugcinwa khona abathi khona izigelekeqe abantu abalamacala a-serious kumbe amacala alesi sindo esenzima.
Ngakolunye hlangothi, ngosuku olufanayo, uMnumzana Promise Kwananzi ongumkhokheli weqembu elilwela amalungelo oluntu eletha Jamuka uzomiswa phambi komthethwandaba ephikisa umbuso kamongameli Robert Mugabe. Umkwananzi uchazisa kabanzi ukuthi kuyini okwenzakala njalo ukuthi kuyini okwamfuqa ukuthi athathe lesi sinqumo.
Kuzabe kule indaba le e-court, e-constitutional court eHarare, u-chief justice nabomantshi bakhe bonke bazahlala bahluze le ndaba amagqwetha afaka ubufakazi babo abanabo bese kubonakala ukuthi kulendaba kulendaba inobakala.
Uqhubeke ethi ngombono wakhe impumelo yaleli izoba sobala njalo uyajabula ngosekelo lwabanye bakhe beqembu leTajamuka.
Sizabona phela ukuthi impumelo yekhothi yabi minjani, kodwa thina ngokubona kwethu sikhangele i-constitution yethu eZimbabwe khangele lobufakazi esibuthwele esibusebenzisayo phambi kwedala. Sibona ungani idala lizabuya liseceleni lethu likhuluma ukuthi hhayi kuphanjaniswe upresident ubaba uMugabe wephule imithetho yelizwe, ngalokho kumele imilayo yekhothi isetshenziswe khonapo.
Ukuze lithole indaba ezishisayo ezisanda kwethulwa mayelana ngecala likamfundisi Mawarire loluka Mkwananzi, yanini ekhasini lethu ele Facebook ngaphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hove.